sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lecho nanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 7 kumpandula 2019 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayiwa, azimbovanzwa. Inyandi kana yo chaiva kare kare va namnanga gwa akapinda apa. Yo murafura inika nakwenda ku stokisi I'm prepared.
Amanye amalunga omdeni kamgabe athi kafuni la kubona umongameli Mnangagwa emfeni kamgabe. Iqula lenhlanganiso yabo saziwayo beAfrica and the Elders ihlanganelo umongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa namuhla yabakhuthaza ukuthi bakhumisane umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amalunga omdeni kamnumzana Robert Mugabe athi kafuni la kubona umongameli Emmerson Mnangagwa emfeni kamgabe. Amalunga la asola uMnangagwa ngokugenqula uMgabe embusweni esebenzelana lebutho ngo-2017. Umsakazo weStudio 7 wethekelele emzini kamgabe kozwimba namuhla lapho okhulume khona lezihlobo zakhe ebezisidla ubhedu zisithi igazi lokutshona kukamgabe lisezandleni zikaMnangagwa. Omunye wezihlobo zakhe lezi ngubabakazi wakhe unkosikazi Josephine Jarija.
Amumbo famaka muwana ndapedza zvavo tokuda mbofamba kamuwana sabopati kana avatongi amgabi ndivanganzarwo nemunhu kuti batwa tsvina kudari kuvabata tsvina
titi galisoze lafa lamthola sengiqedile so ngiqiniso galisoze lafa lamthola umuntu njengo Robert Mugabe ngababuse umgabe nguye ongabanjwa ngumuntu kanjalo njengengcikeza mina nginje so uMnangagwa angangena khonapha ezesikhalela ngiqinisile ngingamenza okubi la sejele ngizimisele ukuhamba nyabatshela iqiniso ukuthi lidingane la sizwa ubuhlungu sizobuhlungu angesabi ngitsho ngabe bayekela umntanethu wasifela hatshi ukuyachiya umntanethu ukuthi afele phandle kwelizwe basizwise ubuhlungu kakhulu thina bemuli yakogushungu uxidanga ubekhala khona sizo ubuhlungu
wathirwadisa chaiva nike sisu chaiva kwagushungu.
Abanye bebekhala ngokuthi umgabe ubanjwe ngendlela embi nguMnangagwa lasekufeni ngoba besithi lamafleki kayehliswanga njengokuvame ukwenziwa kungabhubha umuntu ohloniphekayo. Isikhulumeli somdeni wakwaMgabe umnumzana Leo Mgabe utshele iStudio 7 ukuthi amalungiselelo omngcwabo akakabi khona ngoba uhulumende engakabazisi lutho. Iqula lemuli yakwaMgabe likhangelelwe ukulanda isidumbu sakhe yiloba nini.
Direct from Washington, the voice of America.
Inhlanganiso yabo saziwayo asebekhulile ngeminyaka yokuzalwa njalo bengabantu abahloniphekayo ezwekazi le-Africa the Elders namuhla ikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bakhumisane umlotha ukuze badinge indlela zokuqeda ukuhlupheka kwabantu elizweni. Kubika uMavis Gama.
Iqula lalinhlanganiso lethule inkuthazo le namhla ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Embikweni wakhe umgcini sihlalo wama-elders unkosikazi Mary Robinson uthe bakhathazekile kakhulu ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe okubangelwa yikubhidlika komnotho lokudonselana okukhona nyakenye. Bathola abantu belethemba lokuthi umumo wawuzaguquka, kodwa uthi kuhambo lwabo lolu oluqale izolo bathole lelo themba selichabalele ngoba umnotho usubhidlike ngamandla, kanti njalo loZulu esehlalela evalweni ngemva kodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. Ngokunjalo ama-elders athi kulesidingo sokuthi uMnangagwa uChamisa abamanye amabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo babambe iqhaza, baqhobe amathambo engqondo bedinge indlela zokulungisisa isimo esikhona. Elinye njalo ilunga lama-elders uDr. Gracia Machel utshele intatheli zindaba ukuba lanxa bubukhulu ubunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo, ulethemba lokuthi kungaba lokusebenzelana ndawonye kwabezombusazwe lezinye inhlangothi zempilo ezijiyeneyo ungalungisiswa umumo weZimbabwe abantu baphile ngcono. Kusenjalo ama-elders athi akhala labakhalayo ngokubhubha kukamnumzana Robert Mugabe.
President Mugabe contributes immensely.
Umongameli Mugabe wadlala ihlandla elikhulu kudala lokukhulula leli lizwe lamanye.
Have a balanced assessment of his contribution.
Umnumzana Chamisa yena uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhalele imuli yakomgabe.
This is a bereavement. We are Africans. We do the African thing. That is to mourn with those who are mourning.
Lesi yisililo njengabantu abansundu, thina silendlela zethu zokwenza into zethu ngendlela yesintu. Okwamanje masimanyaneni njengesizwe, sikhale sindawoni.
Reflect on other issues, on where we need to correct and what we need to do going forward.
Umkhokeli wenhlanganiso ye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi lanxa kukhona okuhle okwenziwa ngumgabe, amalungelo oluntu wayengawahloniphi.
Khona ukukhuluma esikwenzayo ngalesi sikhathi ngavele kakhulu ngesikhathi esikamgabe, mhlawumbe nga sile freedom of speech but not freedom after the speech. Kukhona kulungi akwenze kahle, kukhona lako lapha ayingaphathi kahle. Kodwa ke ngalesi sikhathi osokuqhakathekile ukuthi si draw ama lessons from wherever lapha ayevele engasiphathi kahle kumbe lapha ayeqondisisa khona, sithathe lizwe liye phambili.
Ama elders ebeseZimbabwe ngemva kokunxuswa zihlanganiso zokholo lwesiKristu ukuthi azezama ukukhuthaza ukukhumisana umlotha phakathi kwabezombusazwe ngaphandle kokuhlangana loMnangagwa uChamisa kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Iqula leli lihlangane njalo labameli bakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zeGlenview South lezeMangwe bezivota namuhla kukhetho lokudinga abameli bazo edalele ePhalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network ithi bebebalutshwana abavotayo eMangwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Dumisani Nkomo.
Njengezesinisi lama static observers kuma polling stations atshiyeneyo eGlenview South, eMangwe lase eMashingo Central Ward 1, ekuseni kade kulabantu abalutshwana ikakhulu eMangwe abahambileyo kuya bhodwa, okunye kubangwe ngumqando lo khona namhlanje, okunye kungaba kuyi-aparthaid nje. Kodwa eGlenview South kube labantu abaningi abatshele ukuthi bebuyele ezinjini zabo ngakwade bekuma-polling station arong. Lokhu kwenzakale kakhulu eGlenview South. Kodwa nje sibe le nkinga eMangwe ngoba kade kusiba nzima ukuthi sithintane lamanye ama-observer ethu ngoba i-network ngakhona ngale iyahlupha. Ingoba sikwazi it's highly underdeveloped area, kungena ikakhulu i-network yaseBotswana. Kodwa ama-reports ethu asibonisele ukubana i-turnout yangikhona azange ibe nhle kakhulu endaweni zonke.
Impumela yokhetho lolu singayikhangelela nini?
ambona by 10 to 11 o'clock ama results abe eseqalisile ukuphuma. Kuzaba lula ngoba abantu abavotileyo babebalutshwane endaweni zonke kakhulu emango. So ama polling stations probably nxa ivalwa laphana ngo-7 i-first hour izaba nge-verification, then after that kuzaqalisa i-counting bese beqalisa ukuposta ama results uma polling station.
Ve kungela kwethuselwa kumbe udlakela?
Azange sizwe ngodlakela ngoba ikakhulu okusebenza eZimbabwe indaba ze ikakhulu emaphandleni indaba ze drought relief.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngowenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network. Kweze maphandleni lamhlanje sixoxa ngamalungiselelo okulima. Banengi asebeqalisile ukuphendula umhlabathi lo kuvusa uthango lwamasimu. Abanye ngabalungiselela ngendlela ezitshiyeneyo. Kuhlelo silomnumzana Difa Dube yena othengisa amathalakita amancane alamavira amabili. Nangu echasisa ngalamathalakita.
Noma umntwana omncane ole 13 years uyenelisa ukuthi awusebenzele umtshina. Ngumtshina olula kakhulu ukuthi uyenelisa nje ukuhamba ubambile. Nxa ungathatha nje inkomo uzikhiphe uziveke eceleni ubusuthatha umtshina nje ufake emuva laphana sekuwo odonsa ikhuba. Uhamba uzibambele ikhuba leliyana uhamba uyazihambela nje kodwa awusunduzi awenzi lutho wena okwake kubamba. Njalo kukhona omunye ohlukeneyo ukuthi uyakwanisa njalo ukuthi uthenge olesitulo. Isitulo lezi uyahamba uhleli kuphela phezulu laphana umtshina uzenzela wena okwakho nje ukuthi ukuqondise uhambe ulime endaweni leyo efuna ukuthi ulime kiyo njalo lokuqondisa nje ikhuba lakho ukuthi indlela olima ngakhona ingabi indlela ehamba iteka isiya le nale. Kodwa ngumtshina osebenza lula kakhulu njalo ngumtshina osebenza ngendlela enhle kakhulu.
Kudingakala ilayisensi yini ukuthi ube layo ukuze utshayele?
Lo umtshina babunkomo akudingi ilayisensi. Akudingi ilayisensi ngumtshina ngoba kakhulu okwesitulo lokuyana ngokukuzikhethela. Kodwa khona ikakhulu ngumtshina ukuthi uhambe ubambile njengekhuba uhambe ulandele emuva wona uyazihambela wodwa. Akudingi ilayisensi ngumtshina esingakuthatha nje sikufananise mhlawumbe sithi njengomuntu oyabe edinge into efana regenerator.
Ngamakhuba okulima kuphela kumbe ahlangene lelo kuhlanyela kumbe lenza konke kokubili?
Lumtshina lo wenza imisebenzi eminingi kakhulu babunkomo njalo imisebenzi ejabulisayo. Into ongayenza ngayo limtshina nxa ufuna uyenelisa ukulima uphinde nxa uthi uthenge le planta yakho usungathatha iplanta uyifake uhambe uhlanyela ngawo lumtshina. Kubuye njalo nxa ufuna usungakhipha iplanta laphana ufake umtshina wokuthelezela i-fertilizer. Nxa ukuthi ufuna ukusprayer ama-chemical mhlawumbe uhlutshwa izibungu especially kulabo abenza ama-irrigation uyenelisa ukuthi uthenge i-pump ongayifaka laphana phambili laphana ukuthi nxa uhamba uwufuqa uyabe uhamba usprayer indawo yonke. Noma ufuna ukwenza ukuthelezela usebenzisa ama-sprinklers uyenelisa njalo ukusebenzisa leyana i-pump leyana ukuthi uthelezele ama-sprinklers uwenze umsebenzi omuhle kakhulu. Noma nxa ufuna njalo uyenelisa ukuthi uthengele okuyinqolanyana kwakho okuncane okuyinqola kwakhona siyakuthengisa lakho uyenelisa ukuthi uthathe inqola leyana uyifake nxa siyathwala amabele akho emasimini uyisebenzisa wona loyana umtshina ukuthwala amabele emasimini. Kule msebenzi eminingi kakhulu amaviri lawo ahambayo kulabantu abalima izilimo eziningi ezihlukeneyo. Nxa kulabanye abalima izinto ezifana le-wheat into elinywa endaweni elichaphozi kakhulu amaviri akhona alenhlobo ezimbili. Kulamaviri awerabha ayiwo asetshenziswa kakhulu ezikhathini eziningi kodwa kube sekusiba namanye ongazithengela wona nxa ungabe ulima izinto ezifana labo-wheat noma ulima emachaphozini amaviri awensimbi. So ngumtshina olemisebenzi eminingi kakhulu njalo imisebenzi elihle kakhulu babunkomo.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola kuyiphi imininingwane?
Bangithola kunombolo zami ze-WhatsApp ezithi 0044 78 656 7 9977. Ngiphinde njalo inombolo +44 78 656 7 9977. Bengamangala ukuthi mhlawumbe besiza ukuthi inamba yaseNgilandi noma kuyinamba yaseNgilandi kodwa imitshina le imitshina enceda abantu njalo esiyihambisa ekhaya eZimbabwe kanye.
Lolo gebe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Tifa Dube yena othengisa okungamathalekita okuncane nje okokufuqa ngokwenu ke balimi lilungiselela nje ukulima. Singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo. Bakhona abantu ababethandabuza ukuthi anqawa uthunjiwa watshaywa ngani kwakungakhanyi lokuthi wagelwa ngembodlela lokunye okunjalo. Ungasichasela ukuthi kathi kwahamba njani?
Ngalimala kakhulu okokuthi lakathethi nje angikakwanisile ukuthi ngihambe kuhle ngihamba nje. Lasekhanda lenxebe elikhulu sike ukuthi okufuna lokubona nje ngenye izihambele ngazibonela nje lenwela zikho lapho kule nxeba khona lapho engalinyazwa khona. So i-medical report wonke kukhona. Abantu bangakhuluma ayisimi ngedwa engathinjwayo ama-activist amaningi from Harare lapha koBulawayo. Into lezi zenzakala and nginje ngikhuluma so ngilamanxeba nje ukuthi lakathesi abantu ngabe ngambona babakwazi ukuthi into le yasonto zokukhuluma nje we can't be fabricating into ezinjalo. Ngalimala kakhulu and it's very sad ukuthi wevu i-official terrorism. Ngangingazake ngikubone nje khonokho ukuthi abantu babuya bethwele ama-AK-47.
Bese sikhangela njalo udaba lwakho abanye bathi ludaba lobandlululo i-tribalism ubona kuyikho yini lo?
Ya khona kuhlangene nje kuhlangene okwe-tribalism kukhona abakugijimisayo and kuhlangene futhi lokuthi ibandla lezanu-PF nalo lizama ukuthi lithathe i-advantage yama-situations anjalo kodwa kuhlangene kuvela kuzanu-PF okunye kuvela kuma-tribalist. Kodwa khona vele mina into lezi ngangizikhangela I think siku-2019 this day and age nxa singakhuluma nge-development nxa singakhuluma ngokwakha uBulawayo nxa singakhuluma ngokuthi siye phambili njengamazimbabweni akumelanga sikhanye sithi bandlululana nezindimi ngoba akusoke kusincedise. Mina ngumuntu wakoBulawayo lapha ngazaliwa lapha ngakhulela lapha amabhizinisi amalapha imuli yami lapha nxa singathi kulama-problems lapha koBulawayo as-affecta nxa kungela magetsi endlini yami akutho ukuthi endlini eyomuntu olidonga kumbe olindebele kumbe olishona akhona amagetsi sonke siyabe singelawo amagetsi. So kumele sihlangane sibonisane sibambane njengabantu bakoBulawayo ukuthi ama-problems esiwafesayo siwasova njani sisonke kodwa singathi sisilwa sibanga nje ama-languages ambona ukuthi sithandawo kuyaziphambanisa kakhulu. Ungagayela lokho okwenzakalayo e-South Africa owezinophobia into efanayo ukuthi lapha koBulawayo nxa sisilwa sisithi amashona ayengale amandebela ayengale akusuke kusincedise. Abantu kumele benanzelele ukuthi ama-intermarriages amaningi yathola ukuthola indebele uthethe ishona bazala umntwana olishona uthethe indebele bazala umntwana idonga lithethe ikhalanga bazala umntwana. So nxa ungathi sufuna ukubandlulula abantu ngezindimi uzamsplitha yini umntwana nje umgqumi phakathi uthi uyihafu oyihafu lishona oyihafu lindebele. Okunye futhi okubangela izinto lezi ukuthi indaba ye-ground was never addressed. So abantu kungakhulunywa futhi la ngezindimi uyathola ukuthi omunye umuntu ofuna ukwenzisa i-tribalism osuka ethunuka izilonda zegugurawundi.
Hayi kezwakala. Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Dinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Sibonge ijahe elidala uChris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Singeneke kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa loNkosazana Victress Mathutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana igxile eSouth Africa. Sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamuke kulelo lizwe lapho abantu abakhethana ngobuhlobo ngezizathu ezijiyeneyo.
Sawona msakazi, thina siyinhlangano yezimi mbokodo. Le nto yenzeke eSouth Africa njengamanje isiphatha kabi kakhulu, ikakhulu kubomama labantwana. Thina ithe sibabhekeleyo, kubuhlungu ukuthi sibe sibona omama begijima begcwala izitalada. Angisakhulumi ngabantwana ngoba kubuhlungu, asisazi noma abantwana abasafe la bakhona. Kwenzima nokuthi omama bayeke abantwana baye esikoleni kumbe bayedlala phandle ngoba akwaziwa ukuthi baphephile yini lapha bakhona.
Sesikhangela zona izizathu zalolu dlakela, ziliqiniso yini njalo lazo sifuna ukuthi zihlolisiswe.
Msakazi, into engayisho ukuthi ngoba bathi laba bantu bokufika bathatha imisebenzi yalabo bantu balapha eSouth Africa, angeke sale ngoba abantu bangaphandle bayasebenza lapha. Kodwa okokuthatha imisebenzi angiboni ukuthi lolu dlakela solungalokho pho izitolo ziluthelwane kutshontshelwane izitolo zichiselwane izitolo zabo kufika. Ma kuyikuthi kufunakala imisebenzi waye kungayiwe emafemini kuyokhutshwa labo abantu bokufika abasebenza lapha eSouth Africa, kufakwe labo abalapha eSouth Africa and kuhlaselwa labantu labo abangasebenzi. And lokho okokugebengu angeke sale kodwa ubugebengu abuyenziwa ngabantu bangaphandle kuphela. Labo lapha abalapha amalokali ayakwenza ubugebengu, abenziwa ngokuthi umuntu ubuyaphi. Ubugebengu benziwa ngumuntu nje.
Ungathi abesifazana ababuya eZimbabwe labo baqhatshiwe yini kule imisebenzi okubangelwana yona kumbe eminye ephezulu?
Bakhona vele abantu omama baseZimbabwe bayasebenza, baqhatshiwe, basebenza ema-restaurant, basebenza emakhishini. Kodwa sikhala ngokuthi asibabone phela besiya la kuleyo msebenzi besiyofuna imisebenzi beyincitshwa kuthiwe haye ngeke beqhashwe, kuzoqhashwa kuqhashwe laba babuya eZimbabwe. Kodwa sibabona begijima besiya ezitaladi, siya emashopu.
Ngombono wenhlanganiso yakho, ngabe kwenziwani ukuqeda lolu hlupho kumbe ukwenza udlakela lolu lube nganeno?
Uhlupho lukhona iAfrika yonke. Ukuze lezi zilazalwane zakwamanye amazwe ezitheleka zisize lapha eSouth Africa zingasuki emazwe nazo zisize eSouth Africa, kumele kulungiswe lawo mazwe alezo zizalwane ngoba kuyabonakala ukuthi kukhona ukuxotsha izizalwane emazwe nazo zizowela lapha eSouth Africa. Ukuze iSouth Africa igweme lokhu, mhlawumbe iSouth Africa ingasebenzisana lamanye amazwe aseAfrika. Of course ingaba khona i-migration yokuthi abantu basuka from ilizwe beye kwelinye, kodwa nothi ngale ndlela esiyibonayo ukuthi sesingaba le 3 million Zimbabweans behlala kuphi eSouth Africa. Akulungisa iZimbabwe, akulungisa iMalawi, akulungisa iNigeria, akulungisa iKenya, akulungisa iZambia.
Sibonile njalo khona ngapha kumaphephandaba eSouth Africa ukuthi kulowesifazana obuleweyo ezama ukuyathatha iparcel yakhe e-post office. Njalo kulezinye izihlakalo lapho kulodlakela kwabesifazana, ungathi ilizwe leSouth Africa liyingozi yini njalo abesifazana abaphephile kulo?
Sithandekile, izinga lokuhlukumezeka ukubulawa kwabesifazana eSouth Africa liyesabeka. It's shocking, liyesabeka. Kunzima kuze kuyesabeke ukuba ngumuntu wesifazana eSouth Africa. Awazi babe uphephile noma awuphephanga, ubulawa ngumuntu okuthandayo, ubulawa ngabantu abaseduzane lawe. Lo ntombazana obesiya landa iparcel yakhe e-post office wafika watholana nokudlwengulwa wabulawa. I-post office i-government institution okumele dingane ukukhuselekile. Kunesigigaba sokababa obulela ingane ezo-4 ezihenga. Awucabanga ukuthi ingane uphuma kanjani umphefumulo wengane ihengwa? Mawuje uthi uyakucabanga into yakhona nje ivele ihlasimulisa umzimba, igazi liyahloba nje mawuyicabanga. Kungenxa yomuntu owesilisa okhawulisa kwesifazana abulala ingane ezo-4 azihenge. Lokho kukodwa kuyabonakalisa ukuthi abantu besifazana abaphephile eSouth Africa. Awucabangeke thina siyilawo ma-immigrants ala eSouth Africa, but ulwa kanjani laleyo nto yokuhlukumezwa kwabesifazana lokubulawa kwabo? And nawe ngapho uyagijinyiswa, uyihengela kanjani, uyihengela kanjani into enjalo?
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Victress Mathutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana, yona iseSouth Africa.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazana. Sizigqibeke ezosuku ngembali kamnumzana Robert Mugabe ejulileyo. Lizakhumbula ukubana uMugabe ubhubhele kweleSingapore izolo lapho akade eselenyanga ezine eselatshwa khona elaliswe esibhedlela. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ulonda imbali kamufi.
Umnumzana Robert Gabriel Mugabe, owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo, akasekho. UMugabe wathetshulwa yingwe mhlaka February 21 ngomnyaka ka-1924 ekutama mission esiqintini seZimba. Wayengomunye wabantwana abahlanu bakamoyi umnumzana Gabriel Mugabe Matibiri, lo nkosikazi bona Mugabe. UMugabe waqala isikolo ekutama mission, wangena izifundo zakhe zaphezulu zekolitshini eFort Hare, wazophenduka ekhaya wafundisa eHope Fountain Mission. Waya eGhana wafundisa eSt Mary's Teachers Training College, lapho ke ahlangana lomkakhe wakuqala unkosikazi Sally Heyfron. YiZimbabwe African People's Union, ZAPU, ikhokhelwa ngelinye lamaqhawe empini yokukhulula iZimbabwe, umoyi uDr Joshua Mqabu Nkomo. UMugabe labanye bakhe bagcina bekhonona ngobukhokheli bukaNkomo, okwabangela ukuba ngo-1963 bacabange ukuqala elabo ibandla eleZimbabwe African National Union, ZANU, elalikhokhelwa ngumfundisi Ndabaningi Sithole. Umanyano wePatriotic Front owawuhlanganisa uMugabe loNkomo wavuma ukuyahlala phansi bekhulumisana lo Smith, umlamlankunzi kunguhulumende weLebhilithani eLancaster House eLondon. Ebhukwini lakhe elilesihloko esithi The Story of My Life, uNkomo wabhala ukuthi uMugabe wamangalisa wonke umuntu ngemva kwesivumelwano seLancaster House, lapho abika khona ukubana yena labanye bakhe abezana sebeseyancintisa ukhetho lwakuqala lweZimbabwe ekhululekileyo bezimele njengebandla, hatshi phansi komanyano wePatriotic Front. Ngomnyaka ka-1987, umuyi uDr Joshua Mqabo Nkomo avume ukukhumisana umlodi loMugabe, kwalotshwa ke isivumelwano sokumanyana eseUnity Accord.
I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick.
Emaphethelweni eminyaka yabo-1990, uMugabe wabhekana lokuqonga kwamazwi okuphikisa umbuso wakhe okwakungazake kwenzakale kubangelwa yikugugudeka lokonakala kwesimo somnotho elizweni. Ngabo-2000 lawo mazwi aqonga, lo mkakhe amtshata ngemva kokubhubha kukasali uGrace wazithela la enkundleni yezombusazwe, okuyikho okwadala ukuba lamaxuku lokufuthelana ebandleni lakhe eleZANU PF. Lokhu yikho njalo okwakhokhelela ekuthini agcine ehluthunelwa intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka ka-2017. Abebutho bagcina befaka uMnangagwa ukuba ngumongameli, esekhuluma lentathelo zindaba ngemva kokubanjwa ngamandla okuchiya intambo zombuso. Wakusola okwamagama ukuthathelwa kwakhe leso sikhundla uMugabe ngabebutho.
What have we become in the country? Have we become savages, terrorists to ourselves?
Sesingabantu abanjani kanti njengesizwe? Sesilwisana thina ngokwethu sodwa?
I say no. I still say no.
Lanxa waba lamaphutha akhe esaphila, kulokunye laye akwenzayo okuhle. Ngakho ke sithi makalale ngokuthula.
Kutaba esanda kulwamukela umabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube selobele umsekeli kameya waleli dolobho incwadi umnumzana Tinashe Kambarami emazisa ukuthi kamelanga aqhubeke siza emsebenzini. Kwanele olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.